Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing lichona njani mthwaka zomohle olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kunhlangula 2024 ngontunga milinko mo. Endabeni zethu lamhlanje
ube ngafanelanga ukukhuluma ngeZambia ngaliyandlela kumba khulume ngamanyamazwe ngaliyandlela kukhona ukukhulunywa ensitha kukhona ukukhulunywa ebandla khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu wasebenza lesikhathi eside kangaka besembusweni babe kwazi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngamazwi awethu lelo mkhokeli wakwele Russia izolo awukuthi elemelika linika eleZambia leMalawi imali yokuqinisa ezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe.
Okwakhathi sangeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona. Kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzaba lokudlelwana obunjandela izwe leZimbabwe.
Kuyaxokozela kumabandla ezombusazwe kwele South Africa wona azama ukubumba uhulumende omutsha olakho ukuguqula ubudlelwano balelo lizwe leZimbabwe. Iqembu leZimbabwe Warriors likaphansi emdlalweni walo okulungiselela iWorld Cup. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngemva kokutshela usowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi elemelika liqinisa amandla alo ezwekazi leAfrika ngokupha eleZambia imali njalo lisekela lelo lizwe kugatsha lomvikela la kunhlelo zentuthuko ngenjongo yokunyampisa eleZimbabwe inhliziyo lilikhawulisa. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo emhlanganweni awenze lo Putin khona lekwele Russia ecela uncedo lokusekela ugatsha lwezomvikela kanye lezenotho eZimbabwe. Umnangagwa uthe imelika lilizwe elizonda ilizwe lakhe esithi yikho nje lisekela amazwe akhe lane lalo afana layo iZambia kanye leMalawi. Abanengi abacubungula ezombusazwe loZulu Makhaza bayawasola amazwi kaMnangagwa la besithi obengamelanga akhulume njalo ngelizwe elingomakhelwane. Bathi njalo amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuthi kamthandi uhulumende wakwele Zambia. Isikhulumeli sikahulumende weZambia umnumzana Cornelius Mwita utshele iStudio 7 ukuthi kulusizi kakhulu okukhulunywe nguMnangagwa, wathi bakhetha ukukhuluma lolodaba ngasese. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Indlela akhulume ngayo umongameli kayizange yaba lalokho ukujula kwezokudlelana lamanye amazwe, ayibanga lokuhlakanipha lokho esikukhangeleleyo ukuthi nxa ukhuluma ngamanye amazwe ukhuluma ngaphi njani. Futhi njengoba bekhuluma emphakathini kusegcekeni kurekhodwa, ubengafanelanga akhulume ngaliyandlela, akhulume ngeZambia ngaliyandlela, kumba akhulume ngamanye amazwe ngaliyandlela. Kukhona ukukhulunywa ensitha, kukhona ukukhulunywa ebandla, khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu wasebenza lesikhathi eside kangaka besembusweni babe kwazi ukuthi kuvele kusetshenzwa kanjalo. Ngakho kubengafanelanga akhulume ngaliyandlela, kuyenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe bungahambi ngendlela efaneleyo. Nxa esiyacela abesefika akhulume ngawo ngaliyandlela lawo ma.
Uhulumende wakwele Zambia uthi kungaba lusizi kakhulu nxa kuyikuthi ngempela uMnangagwa uwakhulumile lawa mazwi. Singabona lokho kuphazamisa yini ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leZambia?
Angiboni ukuthi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia buza konakala okwedlula lobu ngendlela obuvele bungakhona. Kuvele kulokungazwani okuthile selokhu kwatshintsha uhulumende kwangena omunye eZambia uka-HH. Abuqinanga kakhulu ubudlelwane kodwa bukhona ubokuthi vele singomakhelwane singabantu banye. Alikho ilizwe phakathi kwamabili elizavuka lingekho, singabantu banye. Ngakho ke khona lokho kuza kwenza ukuthi lanxa bengakuthokozelanga ukukhuluma lokho abakubone kusenziwa ngumongameli uMnangagwa, kube sekulungiswe insitha. Bona mbona sengathi baza kwenza ngcono kulayo ngokuthi bamlande insitha ukuthi hawu bekungafanelanga sikhulume ngalendlela kakhulu sikhuluma ngomakhelwane. Yikho lokho engibona kangiboni ukuthi labo bazaphosela amazwe ebandla alobuchapha. Hayi, ngibona sengathi baza kwenza ngendlela ehlakaniphileyo ukuze bagcine ubuhlobo ngoba sonke siyabudinga ubuhlobo njengomakhelwane.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Abantu abanengi abangene emhlanganweni wobuqoqweli ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe namuhla eHarare bathi lokhu bengayithembi imali entsha eyohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG. Yona engatholakaliyo njalo okwakumele incedise ekulungiseni uhlupho lwentshintshi. Bathi imali le kayilancedo ngakho kunzima ukuba belandele iziqondiso zonke abazinikwa libhanga leReserve Bank ezokusetshenziswa kwayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeHarare ebezibuthene eCoalition le-University of Zimbabwe UZ zitshele umnumzana Innocent Matshe obemele usibalukhulu webhanga le-RBZ emhlanganweni oqoqwele ibhanga leli obumayelana nokusetshenziswa kweZiG ukuthi imali le ngeyokukhohlisa abantu beZimbabwe. Omunye wabethule umbono lo ngumnumzana Xavier Phiri.
Sesayisa ukubona lokhu kwenzakala. Thina imali le ivela sithe ngoba ibuya kusetshenziswa uSwazi. Amapolice esithi ithandeni hambela ke la kuzwa ngaphi khona lokhu. Imali yelizwe kumele isithengise yodwa.
Lokhu kusekelwe sakamuse Harare umnumzana Mlungisi Chuma.
Vele nxa uhulumende ngokwakhe isebenzisa imali yaseAmerica athi sisebenzisa amaZiG kuba nzima ukuba sithi hambe imali ezasisiza isifuna ukulahlekelwa ngamadola ethu.
Umnumzana Matthew Sibindi ohlala eHarare obesemhlanganweni lo uthi iZiG izahlupa ngokuthi abantu bagcina besebenzisa imali eningi uma begada imichova ukumbe bethenga impahla ngenxa yokuswelakala kwentshintshi.
Kanjalo indaba yechange kade sihlupha, so ama-denominations lawa amancane ayasiza kakhulu ukuthi le tshintshi yakho uyakwanisa ukuyithola.
UMatshe uthe kumele abantu bonke basebenzise imali le.
iZiG imali yethu, imali yelizwe, ilizwe leZimbabwe. I-US dollar le, i-rand le, kaso yethu. iZiG imali yeZimbabwe. Futhi imali le iyathenga.
Ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions uthi kumele uhulumende avume ukuba iZiG kayisasebenzi kahle.
Kufanele kudingwe indlela zokulungisisa umnotho wethu, i-production yethu, ukwenza ukuthi imali yangaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha kodwa i-production cycle yethu, i-value chain ye-production, le-consumption, le-saving ngekhono sibatsho njalo, ifanele isebenzise imali yalapha.
Sekubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa bathenga bedingisa imali okungekho emthethweni okudala ukugugudeka kweZiG. Ingcwethi kwezomnotho zithi iZiG ifana xathu lemali yohlobo lwamabond leyinye eke yasetshenziswa elizweni yalahlwa ngenxa yokugugudeka okwesabekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abanengi bayazibuza ukuthi kambe kuza kuba lenguquko na kubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa nxa kungabunjwa uhulumende womanyano kulandela ukwehluleka kwebandla elibusayo eleAfrican National Congress ukuthola amavoti aneleyo okubumba uhulumende lelo bandla lizimele. Leli bandla selizama ukukhulumisana leziphathamandla zamabandla aphikisayo agoqela ele Economic Freedom Fighters, umkhonto wesizwe, Democratic Alliance, lamanye ukuze kubunje uhulumende womanyano. Amabandla la aphikisayo athi angeke angene kuhulumende kanye ngoba alenhlelo ezijiyeneyo. Abacubungula izombusazwe bathi ukwehluleka ukwehlukana kwenhlelo zamabandla aphikisayo lebandla le-ANC kungenza kube lenguquko yobudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa sixoxelo mnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othe kusakude phambili ukuba kwazakale ukuza kwenzakala kungabunja uhulumende wenkazatho.
Okwakhathesa ngeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona, kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzoba lobudlelwano obunjani lelizwe leZimbabwe, ngoba kasikabi kwazi ukuthi iwaphi amaqembu kumbe wapha amabandla azoba ngamalunga alo uhulumende. Kungenzeka kube lebandla elikhokhelwa ngulo owaye ngumongameli MK Party, kungenzeka kube libandla le-Economic Freedom Front lalo libe khona, kungenzeka ibandla le-Democratic Alliance libe khona. So ke kuba nzima ukuthi sitsho ngoba ibandla elifanana le-Democratic Alliance siyakwazi vele ukuthi kalihambisani lokwenzakala eZimbabwe, njalo futhi kalihambisani lebandla leZANU-PF. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ibandla le-MK Party sike sabona umholi wabo owabatsha lowamiswayo ehamba esiyafika eHarare kungafiki eKetweni, asikwazi ukuthi babekhulumani eHarare. Siyakwazi futhi ukuthi uJulius Malema engwe-EFF kwesinye isikhathi bayakhulumisana labanye abeZANU-PF, asikwazi baxoxisana ngani. Kodwa ke yikho engitsho ukuthi kunzima kwakhathi esithi sitsho ukuthi kungaba lotshintsho yini. Sikhangelele ukuthi nxa sokusiyavulwa ke indlu yesishayamthetho yele South Africa, kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende weSouth Africa uzabe minjani.
Wena ngesifiso sakho ubona ngazani kumele kwenziweni?
Mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngabe ibandla le-ANC liyazakhela uhulumende lokho kuthiwa ngolwasemzini minority government, ngoba i-ANC yenza umsebenzi omkhulu ukuvikela izizalwane zasePalestine. Nxa kungangenela i-Democratic Alliance kuhulumende wobumbano, sibona ngani lokho kuzatshintsha. Esihlala sikutsho nxa sekubuya eZimbabwe, lokho siqinisa ukuthi ibandla le-ANC kalizange libe lobudlelwano ngesikhathi sempi leZANU-PF. Ibandla le-ANC lalobudlelwano leZaphu, yikho kokumele sikuphakamise ukuthi sibonise ububi bokuba lobudlelwano lebandla leZANU-PF abangazange babe ngabangane nangesikhathi sempi yenkululeko.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa. Izifundi ezilichumi lanye ezivela esikolo seInala Country School esigodini eMathebeleland South zikhona pha eMelika ukuzofunda okuchiyeneyo phansi kohlelo lweYouth Ablaze Global Exchange. Izifundi lezi zethekelela amakolishi emfundo yaphezulu ngenhloso yokuthapha imfundo ejulileyo kanye lamasiko aseMelika. Utabo kaNcube usipha lolu daba.
Owasungula inhlanganiso ye Youth Ablaze Global umnumzana Mlungisi Mhlophe uthi uhlelo lolu luza kupha izifundi ulwazi olugoqela olubukhokheli kanye lezamabhizimusi.
Mayibuyela umntwana ahambe phethe into ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa lephupho lakhe ukuthi liyafezeka ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo.
Lonyaka inhlanganiso ye Youth Ablaze Global ibambisana lesikolo seInala Country School ngenhloso yokuthuthukisa abantwana bemaphandleni. Umqondisi wesikolo leso Mnumzana Qiniso Mpofu uthi uhlelo loluzaphathisa kakhulu abatsha.
Indikimba yokubumba umuntu ophelele ephelele entweni zikamoya abe spiritually nourished, aphelele ku-skill, abekwazi ukuthi ubuciko bezandla, lolwazi olubambekayo, kuyamsiza umuntu. Afunde ephinde futhi aphelele ekukhokheleni, abe umuntu olokuqedisisa kwama-global systems.
Omunye wezifundi lezi ezikwele Melika nguKuyanda Sibusiso Moyo.
Sizilapha e-USA sibuye nge-cultural exchange program. Esizosifundisa, esizotshintsha nama ama culture zethu la labantu bangapha. So sizofunda izinto zalapha, sifunde into abayenzayo ama beliefs, like sibafundise ama beliefs ethu, sibafundise le izinto esiyazifundiswa ngabadala manje lama religions ethu sibafundise kanelele ukuthi lathi sithole ulwazi, sifunde izinto ezinhle, lathi si experience izinto eziningi lapha eAmerica.
Umbalisi ofundisa eInala Country School obuye labantwana laba eMelika unkosazana Paula Paloma uthi ukhangelele ukuthi bazabuyela belolongekile.
Lesukukhangeleleyo kuprogram leyo ukuthi abantwana bahambe ezindlini bekwazi ukuthi bafuna ukwenza empilweni. Yes, ngoba ukuza lapha yi different world nje ngokwayo. So individually balama careers abo bavele befuna ukwenza. So we are hoping ukuthi bebuya lapha kuzabancedisa kakhulu ekuchuzeni a better life.
Uhlelo lwe Youth Ablaze Global Exchange Program lwasungulwa ngomhlophe owazalelwa kobulawayo eZimbabwe njalo okwamanje ohlala eVirginia eMelika. Phansi kohlelo lolu izifundi lezi zizakwethekelela indawo ezigoqela amakolishi, amamyuziyum, amabhizimusi kanye lendawo zokuzilibazisa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Kweziphathelane leMelika.
Engaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala, kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula, kutsho omunye wamagqwetha akhe.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors.
Umkhankaso kaTrump uthole uxhaso lwemali olungakaze lubonakale kunkulungwane zabalandeli bakhe ngemva kwamahola angamashumi amabili lane kuphela kwethulwe isinqumo somthethwandaba.
Emthethwandaba abatshutshisi bathi uTrump waqamba amanga encwadini zamabhizimusi akhe ukuze athole usekelo kukhetho lomnyaka ka-2016. Ukutholakala elecala kukaTrump akusoze kumsize, ikakhulu kubavoti bonsundu, kutsho usibalukhulu wesigaba seMaryland uMnumzana Westmore owebandla lamaDemocrats.
What's going to resonate with community as a whole is having a person, having a president like we have in President
Biden. Ukuzemukelwa ngumphakathi ukuba lo muntu wabantu onjengomongameli Biden okhangelele ikusasa yabo eqhakazekileyo.
Ekhuluma labezindaba bomsakazo weFox News ngesonto kuhlelo Fox and Friends, uTrump uxoxe ngokuthi ulakho ukugwetshelwa ukuhlala ejele kumbe ukungasuki emzini wakhe i-house arrest mhlaka 11 Ntulikazi.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it.
Angazi ukuthi uZulu uza kumela yini lokho. Uyazi, ngibona njengathi uZulu kasoze akumele lokho. Ngibona njengathi uZulu uza kuthi sefike kusibanga sokungamukeli ukuhlukuluzwa.
Umkhankaso kaBiden wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-X usithi isigilamkhuba sithi kuza kuba lodlakela nxa engagwetshelwa ukuhlala endlini. Lanxa umongameli Biden ekhangelelwe ukuqhubeka esithi akula ongaphezu komthetho, umkhankaso wakhe uza kwengezelela ukusetshenziswa kwesigwebo sikaTrump ukuhlasela isimo sakhe. Kutsho ocubungula ezombusazwe ekolishini ele University of Chicago, unkosikazi Susan Stokes.
His desire to use his money and power and influence to avoid
umkhuba wokusebenzisa imali ukuze engajeziswa kuza kuba njalo.
Ngaphandle kokujabulisa abalandeli, umkhankaso kaTrump ungenza ngcono nxa ungahlambulula umbiwo ukuze uhuge abanye abavoti, kutsho uStokes.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the
engxenye abesifazana bemadolobheni abangacaci ukuthi bazavotela bani ngokhetho luka 2024 badinga isizathu sokuthi bakhangele phandle kwesigwebo lesi.
Imikankaso yababili ikhangelelwe ukuqhubeka izama uhuga abangazi ubana bazavotela bani phambilini kwengxoxo mpikiswano kamhla ka 27 yonale inyanga ikaNhlangula. Lolu daba luqoqo intatheli zindaba eVOA uVeronica Balderas Iglesias lwethulelwa kuStudio 7 yimi uPraxedes Jeremiah.
Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Lichona njani kuStudio 7? Yabizwa laba bafana laba bezano laba abathi khona kube kungamaqhinga ukuthi kukhitshe ama liberation party. Kodwa empeleni ama liberation party anceda ngani Africa? Amazwe aseAfrica abolile busu ngendaba yama party ona lokuthi ngama liberation party. Silohlupho kakhulu ngoba lawo maparty othwa liberation party basebenzela izisu zabo. Kodwa ke into ongayizwisisiyo lo mfana umbe uthwa ngumabutho moyo ikuthi South Africa ayifani eZimbabwe. iSouth Africa kukhulunywa ngedemocracy. Lokho likwenzayo ukutshona lichaya abantu ukuthi abantu bayalithanda bengalithandi. Ayikho leyo nto leyo, kodwa ngelinye ilanga azaphuma kuphela lawo ma-liberation party.
Libuka njani kuseni kuStudio 7? Olimemayo lapha nguJeffrey Chuma, ngilapha kuJimila. Ngiyakulesimemezelo ngisokuthi i-government ithume izinduna ukuthi sikhulumisane lazo ngodaba lwegugurawundi. Siyanxusa lonke bathokazi abahle, asihlonipheni izinduna, sihambe siyekhulumana lazo sibatshele iqiniso okwenzakalayo ngoba bakithi abantu baphela kula muntu ongakwaziyo ngombhuqazwe. So nxa igovernment sisondela kithi ithini ifuna ukukhulumisana lathi singesabeli khatshana, asisondeleni bathokaza abahle. Ngiyabonga, ngikhuluma lapha ngomathuphula, ngifaka lesi simemezelo kini lonke jikelele ukuthi asondeleni bakithi ekhuluma lezi nduna.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo kakhulu okukhulumisayo ngona waselupani iThemaportwatle lapha okwamanje South Africa East London. Sinokuthokoza sifunda okuningi kakhulu kuleli lizwe makukhulunywa ngefreedom. Sibonile ukhetho lwenziwe, sabona umongameli we-ANC uRamaphosa evuma ukuthi abaqhubanga kakuhle bona ekhetho. Akunakulwa, akunokala, nothi lokhu kufanana nokwethu. Ongathi ama-politician akithi especially ZANU-PF ongathi ingafunda entweni ezifana nalezo makukhulunywa ngefreedom. Uma abantu bengasakufuni, lalela abantu njalo ungayenzi okwenkani. Bona bayenza okwenkani abeZANU-PF, bafuna ukubusa ngenkani, bafuna ukuthi abantu babavotele ngenkani abantu bengabavotelanga. I-suppose bestophe lento abayenzayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, eleLesotho linqobe iqembu leZimbabwe Warriors nge-2-0 emdlalweni wokulungiselela imidlalo ye-2026 World Cup namuhla enkundleni ye-Orlando Stadium kweleSouth Africa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo wayedlalela ama-Warriors, u-Alexander Maseko.
badlale kahle ne despite ukuthi bona no preparations it was just like 5 days before it because bafika nini bafika ngesonto and then they played the game nini after a long layoff badlale game in 40 times, so they played well. They were sixiwe ngama soft goals, a lot of chances.
Yeye kulaba labathi kulaba fana abancane kakhulu abavele eNgilandi laba enxa yibo abangazilutho abakajayele phela so abakabondabondeki njengani ungathi ngakona
the preparations yethu ni asizange senzeni si plan isikhathi sikhona abafana laba bebedlala ama competitive leagues ni bedlala ama competitive leagues la bachuze ngokuthi bebe active ukuchuza ukuthi bebe active asitholanga nje isikhathi soku prepare azange sisithole nje isikhathi sibe so bese sipikwa nje ngokuthi ubani udlala kuphi hey good unjani njani sebe phoqa nje yini i team azange sibe ngitho ndoba isikhathi soku prepare so into engisho mina ukuthi ama competitions afana nalawo siyazi ukuthi kona no what calendar ikhona so kufuze ukuthi like siplane kulesikhathi.
Lo ngu-Alexander Maseko owadlalela iqembu leZimbabwe Warriors obebukele umdlalo wanamuhla phakathi kweLesotho lama-Warriors kweleSouth Africa. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kamasikandi osacathulayo ozivisa ngejongosi lezinsizwa ephethe ama single akhe amacha.
Salbonani, salbonani, ngiyabonga ithuba engiliphiweyo. Mina igama lami Welcome Ncube, igama lami lokusebenza ezomculo ngizibiza ijongo lezinsizwa. Ngokuhlala ngihlala eBotswana, ngisuka eZimbabwe endaweni yaseNkayi esigodini saseSibuyo. Ngumuntu osanda kungena kwezomculo, ngisese lama tracks ona lawa ambalwa.
Imini ijongo lensizo phuma enkaya esigodini saseSibuyo. Ngithi indlela indlela engihambile kuze ngifike la. Ngiyamemeza ngithi danki gogo mamkhulu ngonikazi lami ngokungiqeqesha ngizinikele ijongo lezinsizo. Ngithi angihambi ngedwa, ngihamba nawo udadewethu intombi yamaphupho, ngithatha phansi etsholo esigabeni saseDingandaba. Ngidlule ngekhathi ijaha lakithi engayiprimary, ngithi inkosi esesijwabheni. Ujijile umabeka indlela ezimazombezombe ezaqeda amanyathelo amadoda esiyabika kwasijwabha emhlangeni. Mpinde ngithi ngusikolodo samashonisi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inamba zami zocingo ilezi +2 677 55 922 53. Abangidingayo bengangithola lapho. And then kuma platform ngikhona kuFacebook, iplatform yami ijongo lezinsizwa, iplatform yami kuma TikTok as well ngikhona bengangithola khonapho, kuYouTube as well ngikhona njalo iplatform yami ijongo lezinsizwa ngokunjalo.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Abalandeli ngibathembisa okunenga kakhulu lokubajabulisa njalo lokho engisebenza ezinye izingoma ngisiyaphambili. Ngibathembisa ukuthi kusiyafika uJuly kuzabe sokule okunye okunene ekupheleni kwakhe engibalungisela khona.
Jongo lezinsizwa lihlabela ke kamnandi lapho lisiqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa sihlobo luyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esixoxa khona ngokubunja kukahulumende omutsha kwele South Africa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo korolokwana wamatukandu.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.